Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga khande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imhlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo ekuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni.
Kuyasidingisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili, ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceke.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali okukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliswe ukuqhuba amarali endaweni iphose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lilenkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imhlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, amabranch, amaward, amadistricts, amaprovinces, nxa besenza imhlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe lecebo lokuthi nxa sisenza le mhlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapholisa, ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobo-nhlobo. Noma lesithi liyabhala izincwadi bayala, lingayenza imhlangano leyo sebehamba belandelela behlupha abakhokheli bethu.
Lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi nempumela ezavunywa ngabantu, ngoba abanye bayenza imhlangano, amanye amabandla ayenza imhlangano, thina abakumabandla aphikisayo esenguzwileyo ukuthi la ku-CCC kuyenzakala, asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho oluzayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yamaralizi nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele kahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi silinike impendulo esithi thina impendulo meyi sigcwele ama-facts. Ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa akazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera erusabe lemurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla awe ezombusazwe alama rally ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawo ama rally authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangkhona akuyini kumbe kule kunye ekungakwe labo ama conveners yengasitshelanga.
Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapolisa esixoxelayo eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevideo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esetsholotsho. Kule video abafana laba babhaxa bula luntombazana ngenswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. Uzulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena ogwazwa ngenqamu umfundi weHamilton High. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo secholocho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo leyi, kulomunye umntwana othwele ibhemba nkalakatha yenqa, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le nto enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjeyana njengoba abantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo? Igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha, kuyasitshengisa nje ukuthi into yebullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyibullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceli. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva sizame ukuyizikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi banjwe njani.
Ukuyini likukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya. Umthetho kawuqine emakhaya. Izikhali lezi esikhuluma ngazo eziyabe zithwele ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment. Siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. Sindevele vele sitha kugobo lingaqondiswa.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Kanti isikhulumeli sogatsha lwezomfundo umnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi eMandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulumhlubulo, bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubike ukubana leZimbabwe lizasebenzelana lele Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli, esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi ngihlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo, kungakho befuna ukuthi labo bakhunjulwe lapho esabiwa. Omnomzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba Olemnyaka uzalo edlule ngamathuma esiyaka lombili lambili 82 uthi ngaselawa amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyakeqa.
Insimu yonke sengayishiyela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngalingasakwanisi kangako. Ama-tractor siyawadinga kodwa ke into ekhona ukuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto. Njengoba izinto ziyasikho ukuthi ama-tractor abeyaqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna unhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje sikuzwela kwathi uhulumende uyanika amathrektha okulima so singazi ukuthi onika baphi njalo unika kuwaphi ama-ward bese ama-villages lapho hhayi angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 emzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna amathrektha okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi line kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshwane sokomile. Kanti ke nxa singathola amathrektha.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi phansi kwenduna uMathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka kukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo ma-tractor abuye azesiza abantu ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla bathaya ngamakhuba ngezandla. Ngakho-ke ama-tractor siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Kunyanga edlulileyo ele-Iran nele-Zimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawonye kwezokulima. Ele-Iran lathembisa ukuphathisa le-Zimbabwe nemithini yesimanjemanje yokulimisa, imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma eseTehran kwele-Iran kunyanga edlulileyo, umphathintambo ogada lukarhulumente lwezokulima kuleli, Mnumzana Anxious Masuka, uthi le-Zimbabwe lizathenga amathalakitha kwele-Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sexoxalo unkosikazi Lucy Hamatibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lona elancedisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kukhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise ukhule ube lamabandla amaningi ukudlula akade khona ngo-2018. Kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe gwaqa bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi siza kuhambisa njani okokhetho. Umanyano hayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisana labanye lokumanyana labanye kungaba yiyo indlela engasiphushisa. So hayi kuyaqoqwa kuyalungiswa akukabi clear ukuthi ngubani onjani oza kumangapi kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijwayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazane. I-participation yabo mama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu insuku zonke phakathi kwepolitics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bame mpo njengokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo i-exercise efuna imali. Endi ungakhangela economically omama sisasalele muva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela hayi omama bayabuyele muva. Endi okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi kuzancedisa kodwa kukhanya ngazathi ispeedi sakhona sislow kuvele kunzima kodwa ukuyekela hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama behamba kancane kancane sizazi sifike lapho esifisa khona ukufika ku 50-50 ngoba kathesi 50-50 khona ku constitution ibhaliwe esibili ngamabala kodwa practically hayi kusaselomanga.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi mithina siyahlangana lakho yini okodlakela. Omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho kodwa i-playing field yayikho level.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Lucia Matubenga, umkhokheli webandla le-PPP lona elancedisa lokumanyana we-People's Rainbow Coalition ngokhetho oludluleyo owakhokhelwa ngonkosikazi Joyce Majuru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Olandelayo nguChris Gande ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mike Chuma. Isakhamuzi semakurukuzi eBinga. Sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande, lingabe litshona njani.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Hayi ngiyabonga umbuzo wakho Gande. izilwane lezi kuyizilwane lezi ziyasi ziyahlukuluza into ezifana lezifuyo khona ngale elokuzene emakolobusi imakolobusi iseduzani le lokuzene lemzolo ungafika lapha nejojology ke nje unjengani emzola ufisukela lapho udlule emakolobusi uye emakolobusi ilapho kugandana nakhona ibhinga yeah izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe bhozebhoze ezintathu mpe eziyi-4 ezinye nje zingaveke zihambe ziye emadlelweni ziyakhwaywa maybe sho ukuthi iyabe ibalekile ezinye njalo abantu vele abaziboni
abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi
abantu okwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi babagandi nje ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabo kwazi ukuthi into edla abantu isidla konke le nyamazana so abantu babephilele evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganula iganga kumbe ukwelusa okusegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane
izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe ngezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile
kukhanya njengani lezi ezihluphayo lezi zilutshwana kwazi ukuthi zingaba zizingaki kahle kahle kwinamba yazo ukuthi zingaka zazo kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani
okokugcina ungavalelisa abalaleli
Hayi sibonga usizo lwakho baba Gandhi sibongela abalaleli abalele Studio 7
Lo bekungumzana Mike Chuma isizalwane sebhinga ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilani
Siyabonga Chris Gandhi ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla sihamba lo Maskandi uKiss Before igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lugala maluame misebuya maneka
Salibonani ngibingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7 kusho ukuthi ke uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before ngimina ngibuya ePlumtree komahlambuthi isigaba sakithi kusempukwi uKiss Before ufike emculweni ngonyaka 2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu waseCholocho oneqembu lakhe elithi uqeda umcimbi kube sokuthi ke ngo-2019 ngakhipha i-single track eyayithi usefikile ngabe angakhipha njalo ke i-single track yami ethi u-crush yami kuthe ke ngo-2022 mase ngibuya ngikhipha njalo i-EP yami nesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe inengoma eziwu-6 ngaphakathi
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngikhona lapha ku Facebook ngiluKiss Before Moyo ubese ukuthi ke ine page likhona lapha elithi Kiss Before AS naku Instagram ngikhona njalo laphayana ngingu Kiss Before M naku TikTok ngikhona ngo Kiss Before Moyo 01 kube sokuthi ku Twitter ngikhona ngo Kiss Before Moyo inamba zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngisegoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho
yiwapi amazwi owachiyela abalandeli
ngiyacela kakhulu ngiyagqugquzela njalo ukuthi mabasupport ngendlela efanele bewuthenga umculo wethu bewuthenga ama original bahambe bethenga ama fonko ngama pirates ngoba leyo nto le iyasilimaza ngenye imini ngeke uze uthande uze ukuthola iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisena imali mhlawumbe yokungena e studio noma mhlawumbe kanjani ngoba uyithanda kanjani ulithengele ama fonko
Awu suka madoda siyabonga ntungamili namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uKelvin Moyo kumbe uKiss Before singake hlukani isihlobo nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezitshiyeneyo elizweni abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo okwanamhla sesidliwe yisikhathi izulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.